Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kumele ukuthi abe le uniform epheleleyo izicathulo amabhulugwe
izikolo ziyavulwa namuhla ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kuthi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees
ungananzelela intatheli izindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbele yabayithi i-new dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe.
Kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla intatheli izindaba zeZimbabwe zisithi lonke zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zase-Ukraine eziphephele kwele-Romania laseSlovakia ngosuku lwe-Mother's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Ngakho olunye uhlangothi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees kanye lendingeko ezigoqela ama-yunifomu lengwalo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi ababalisi abalamali yokuya emsebenzini ngoba uhulumende esala ukubakhuphulela iholo. Ababalisi bathi bafuna ukuhlawulwa amakhulu amahlanu alamatshumi amane amadola emelika i-$540. Umkhokheli weATUZ umnumzana Obed Masaraure lo mkhokheli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takaba Firajou batshele iphephandaba leNewsday ukuthi okwenza umumo wababalisi ube mubi ngamandla ikuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubhadalela abantwana bababalisi ama-school fees. Abazali abanengi labo bathi abantwababo abasoze baye esikolo namuhla ngoba kabalayo imali yefees. Sixoxe lomzali oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kumele ukuthi abe le uniform epheleleyo izicathulo amabhulugwe amayembe amajezi njengoba kunje kwisikhathi somqando konke khonokho kudinga imali njalo abazali imali abangelayo naleyo siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu laba bafunda emadolobheni iningi labo lihamba lithwele imiphako le njengoba besuka kusesekuseni abanye bafunde ezikolo ezikhatshana so basuka bethwele imiphako lapho ngakhangela isinki ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile so konke konkana izindleko ezigoqela izindleko okuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje i-transport la sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile kubonile ukuthi kumaviki aphelileyo i-diesel mbi petrol bikubo $1.60 something kodwa katesi kubo $80 something, $70 something. Konke konakana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso i-school fees leso esizathi sibhadalwa sesikhwelile futhi ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into le mali yezisebenzi ngoba la iphuma khona phana imali ebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo, kuza kubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubekele ukuziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqatanisa lokuthi emkambo le etshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engaqinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqatanisa lezinye izimali emikambo lapha, kutsho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi iyona ngama-US dollar yabingaqansanga kakhulu. Kodwa nxa sesiyiqatanisa lokuthi emkambo, kungabe kuyimkambo lemnyama leyensita, ibiza malini, labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu siyibeke kuleliyana izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke. Kodwa-ke lo yabe phethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khona ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iyalokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele South Africa, irandi kayiphongi ukuxegaxega nje nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehle yehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke besikhathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesi sindo esingaphongiuntengantenga nje nxa siyiqatanisa lezamanye amazwe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Intatheli zindaba zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwazo olweWorld Press Freedom Day, ezinye zikhala ngokuthi uhulumende ulokhe ezihlukuluza. Umzekeliso ngointatheli zindaba eyazakala ngokuchaya imisebenzi yenkohlakalo uHopewell Chingono, yena uke wathwaliswa zima ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngempelasonto befuna ukumdathela imbuzi zakhe. Lanxa umsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Kindness Baraza etshele iStudio 7 izolo ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe sezisebenza zikhululekile njalo zingahlukuluzwa ngemva kokuba uhulumende esule imithetho eyayizincindezela efana lePhosa kanye le-IPA. Inhlanganiso ye-Young Journalists Association ithi akunjalo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Leo Munende.
Isimo seZimbabwe siyayangisa, ngike sazifanisa lamanye amazwe. Lokhu sile television station eyodwa ngeviki ephelileyo sibone umphathintambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akula ngqondo, lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television eSouthern Africa la, esaqalela oSouth Africa, esaqalela oZambia, bonke laba sebe la ma-television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenzayo, sisebenza ku-environment embi kakhulu esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli izindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
Unganzelela intathelizindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le yabayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. Robert Mugabe wabusa sukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intathelizindaba ezidlula lezo ezabotshwa ku-37 years ezabusa khona u-Robert Mugabe. Akula lutho osolutshintshile. Uhulumende ukhona lokhu engafuni ukuthi intathelizindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona. Lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba, imsakazo ye-radio ne-television ibe khona ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi, bengacina bengasabafuni, sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisa yilapha. Thina sifuna isimo sokuthi intathelizindaba ziyabe zilamandla okuvula loba yiphephandaba, liphephandaba, i-radio station, ukungayala ezehlulekele yedwa umuntu bese livala. Ukuthi uhulumende yena uyothi kathesi buyani lizocela lizobhala ukuthi lifuna i-television station yomthetho okhona. Enyikela ukusho njalo ukuthi sisabelokhe sile 1 television station yethu i-ZBC ukumbe sile 2 le-Jive lesingakayibukeli.
Umnumzana Leo Munende ngowenhlanganiso emela intathelizindaba iYoung Journalists Association. Inhlanganiso yemisa Zimbabwe yona ithi lanxa izehlakalo zokuboshwa kwentathelizindaba sezehlile eZimbabwe, ukuhlukuluzwa kwazo akukapheli. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi ukusuka kwamankampani kobulawayo esiya eHarare lokuvalwa kwamanye yikho okubangele ukuthi kube labantu abalutshwana emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day kuleli dolobho ngesonto. Umkhokeli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhona embuthanweni wezisebenzi oqhutshelwe eHarare. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Uhulumende wabona i-ZCTU sisiba lamandla amakhulu ukuqoqa abantu ngezikhathi lapho umuyi ubaba uMogale Tsvangirai labo Gibson Spanda labo Dulin Fletcher labo Matongo labanye abasebalalayo izani yasi siba leqinga lokuthi kungcono sichise indlu uma sifuna kubulala igundwane. Lokho ngisho ukuthi bakubona mhlophe ukuthi kungcono badilize ama company industry le commerce lemsebenzi eminingi ama mines lendawo eziningi okulinywa khona lama bank badiliza ngabomo besenzela ukuthi iZCTU iswela abantu kakhulu kobulawayo ede kule ngcosana yabantu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi kube labantu abalutshwana kobulawayo?
Iqiniso kobulawayo akusela makampani, amakampani amanye asuswa aya eHarare, amanye abhidlizwa. Yikho ke akusena basebenzi, abasebenzi abakhona yilabo abazisebenzayo esithiwa ngama self-employed people, private individuals abathengisayo khothama. Ngalokho labo bonaba abantu abasebenza ku informal traders ngabasebenzi sebekhohliwe, sebebona ngani bona sebeqachile, sebeziqhatha, abaselandaba lokuthi bahlangane labanye abantu. Siyalicela sihlobo zethu ukuthi isimo elikwiso ayisiso sama labor organization. Abantu ba retrenchwa baxotshwa imisebenzi, bathi bayabuya bafica ama-firms evaliwe, bathi baye ama-mines bafica ama-mines evaliwe. Hayi, liqinga lezano lokubhidlisa ama-labor unions. Khathesi abantu abazisebenzisayo, abazisebenzelayo, or self-employed people, they are not unionized, ababhilongi ku-any union, akula organization. Ngalokho asinanzelele nini ukuthi izano vele sisesaba isithunzisayo. Ngibonile izolo ku-ZBC ubaba uMnangagwa representative kanti abantu bahola nothing badla ingqoqo zomlomo yiko ke abantu abaningi libaza kwehluleka ukuthumela abantu abesikolo ngitsho lokudla ngitsho lokugada kodwa uzabona abantu bezani ngelanga leli edesebekanya ngani yibo amaqhawe abasebenzi siyabonga amahlabi ezulu lonke elithe gwaqa lezwa ispeech seZCTU ispeech leso ngokubona kwethu edesiqondile sibili kodwa sesifuna ukuthi si landeli
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C selikubonile na okusemaphepha ndabeni iNews Day ithi umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uselandule impiko ethi uphakathi kokukhulumisana lebandla leZANU PF ngenjongo yokubumba uhulumende wenkazatho. iNews Zimbabwe ithi abasakhulayo beZANU PF kanye lamapholisa batshaye amalunga eTriple C ekade ekhankasela ukhetho lwama-by-elections ku-Ward 7 eHarare izolo. I-Chronicle ibika ukuba uhulumende uthi kasoze avumele isimo sezinye izikolo eziphuma zingela ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle ikakhulu ke abangani bami bonke abaselubhani. Hey bakithi silusizi ngokuthiwa ngumdala umdawini uDelani Sibanda bakithi sabheki kade nguchairman khonapha emchibini Adventist Primary School. Hawu bakithi kufawula amahloni, kufawula isithunzi sokunyama, Satan umubi. Kungasenani ihlobo zami ngegama lika Jesu. uNkulunkulu kasiduduze sizahlangana kwelizayo inkosi nxa isiza bensathi ke mina abantu abanenge asiregisteni ngobuningi kuthaza umakhelwane wakho umntanakho isihlobo sakho siregistemini sizame ukufakela i-CCC izandla ubaba uChamisa nguye okhanya eyilegitimate leader ongenelisa ukuthi asikhiphe ebunzimeni lobu esesingene kibo iZANU PF has failed this country for 42 years bebusa bengalama clear policies okuridima economy kanti sisalela amabhenki anganiki iprofit layela ukubona kona ukuthi ibhenki ayiniki iprofit amabhenki uyasecharge uzulu amabhenki yomela anika abantu iprofit i-industry le-banking sector ngumuntu lomza wakhe ngamathe lolimi libhrugwe lebhanti uhamba kundawonye but iZANU is failing to see that politics ngeyethu sonke ele good governance yesifuna yiyo yethu ele bad governance ngeka Satan esingayifuniyo ngiyabonga
Sanibonani ku-Studio 7, sanibonani ku-Studio 7, okhulumayo uFortune ubuyalana ngaseGwanda. Nami ngithe kuPaula kancane nje, lana engikhona ngKwaZulu Natal, endaweni bathu kusenqotho, sibhekane nobunzima obukhulu bedudula, abafuni bani bangaphandle la. And nami ngendlela engibona khona, abakho wrong la bantu, bafuna siye emazweni akithi. Bafuna siya kwela kithi le eZimbabwe. Amashangani bafuna baye eMaputo, eMaitopia, eTopia. Wonke umuntu ongasoze South African abamfunda eSouth Africa. Thina sizibuza ukuthi njengoba singamaZimbabwe sizoya eZimbabwe siyosebenza umsebenzi bani, siyophila kanjani? Kuyukuthi nje sizophila sesentolongweni khona ngapha ngaseZimbabwe ngoba izinto zakhona aziqedakali okunye kuyala abanye badonsa bayale ngamabalabala eZANU. Abantu isizwe simnyama sadubeka sika paske zani bantu benkosi lalibona into enhle bazali bafowethu nani nonke le mvotela yona iZANU PF yona le ebulalelizwe ibona into enhle na yebo singapha ngasemazweni akwabanye abantu kodwa siyofisa ukubuyela ekhaya thina ukuthi silaphi siyobona ukuthi sinjani sikhulume sisekhaya kodwa siyafisa ukuthi sibuye sizovota sizovota sizovotela bani mina ngokufisa kwami ngifisa ukuthi ngale lizwe leZimbabwe lihle livele linikeze izadla zabelungu liphathwe yabelungu njengokudala kuphatha uSmith izinto zakhona bezingani ziyakhanya ziyacaca hayi ngiyabonga kuStudio 7
sebenzi zethu ezinhle ezisebenzela smart sesithokoze lati livuka njani litshone njani futhi lonke nje abasakazi we-studio 7 embathanda kakhulu ngayo kuthiwa futhi sengayengababona khathi angazembabona embathanda kuphela ngokusinika iindaba ezilohlozi ezihle kangaka kake ngiye endabeni le eyamapholisa lezimota lezi ezithwala abantu ngifuke endabeni yamapholisa ezimoto ezithwala abantu imoto ezithwala abantu lezi akunzima ukulungisa lolu daba lolu abantu bazakhala beze bethule ezilongo kulomthetho lo othi wona ukudizisa abachayeli bezimota kusemthethweni akungeke kwafa kwaphela okuyinto khonoko ngomunye okhuluma lami ngingomunye engingudrayiva but sengalimala isengayekeli ukudrayiva kathi ezingisihlalele kodwa bengingudrayiva lami ebendithwala abantu okunjengokuthi ngizithi kumbe bona elibabizani ngabemshikashika lami bendithwala njalo phela ngingomshikashika kodwa-ke into enganginanzelela amadrayiva amaningi lapha ezimbabwe ama license amapolisa abakwazi bekuqonda lokhu ukuthi abafana abaningi abadrayive amakhombi lapha kabala ma license vele and bayakwazi so mistake ukuthi badrayive bengala ma license abafana laba badrayive ama license abo imali yokubhadala ukudize emapoliseni bagcwala kuma road block bayakwazi ukuyadlika kule dlelo khona kungaladlelwa ngike begcwala ku road block yinto esiyaziyo thina ekhona lapha vela ngeke kuphele lokho
Yebo, madoda kithi kaStudio 7 njani ngaphesha kwezilwandle madoda hayi thina siyaphila ezimzimu bengilalela nje izikhathi ezezimzimu ngikhuluma ngabantu abatshontsha izinkomo anembali siyatshontshelwa sibili odonki laba ombuzi laba siyatshontshelwa zibe abantu abatshontshwa baphambili abanye bayagcina ezinye izinto ezinkomo ezidonki ukuze umuntu ethi khona hayi ngihambe emaphoyiseni athe khona izigcine okwesikhathi esinganani nokuzigcinile zidingiswa nga ukuze abanikazi abazidingayo bezibone phela yona uyahlala uzivalele ziyabonakala njani kwabazidingayo yumbuzo engilawo ngangithi khona ngani uhulumende nje ubanakathi esisula amabrenda lawa kancedise ngoba imisuli leyo kathe simbathi iba lula ukuthi beyifake kuma-radio lakuma-TV ngoba ezinye idongo kwaba sezithiswa imithiso zavalwa imithiso yakhona kwesabeka idongo ezinye othola idonga indala isivuza igazi sisukupha kwesabeka lokho kwesabeka kungamanyala abakudala yikho babe-right abakudala bekwazi ukwenza i-African magic ngani yesebenza ebantwini bonapho ngoba abantu bayathandizwa abanye abantu hayi ngiyabonga
salubonani lonke kustudio 7 amagumba mani omhlaba olubingelelayo Mike Sibanda hayi ngiyabonga konke abasakazi nje lonke basakazi ngiyabonga labantu abalethi imbono nje hayi siyayibonga kakhulu ngaphandle kwalaba kuphela ababingelelanayo emafonini kanti umuntu ma umbingelela hayi ngalafoni ngakhuluma laye komakhelwane kumbe njani kulokuthi lathi size ukuthi ukhuluma ngani labantu ababingelelayo lo emalungu lo mpela uyakuthanda and ungathi ule topic eyi-1 every time kulo baba lo ohlala ithi singazivoteli i-MDC so mina uyangixaka ngoba vele kubusa amashoni angiwabandluli phinde sifake amashoni bheka kodwa baba e-South Africa isizwe samavenda silutshwana kakhulu kodwa uramaphosa olivenda uyabusa ngayo e-South Africa engicabanga ukuthi la bantu besindebeleni abanga e-South Africa baningi kula mavenda ona lawo akhona kodwa akukhathelekelanga ukuthi ngoba balutshwana so wena ukuthi uthi iZimbabwe vele ibuswa ngamashona namashona until end of the world angikuzwa ukuthi uzama ukuthi ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kufe abantu abayisishiyangalombili njalo kwalimala abangamashumi amabili lantathu ekudilikeni kwesinye isakhiwo kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa komunye umongikazi owetheswa icala lokuthuka umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera. Singene kudaba lweMelika. Umkamongameli waleli lizwe unkosikazi Jill Biden uthi uza kwethekelela izizalwane zakwele Ukraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day ngesonto. Uthi njengomama uyabuzwa ubuhlungu obubhekane labantu beUkraine abathwele nzima ngempi eqalwe yiRussia yona esibangele ukuthi abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million babaleke kwele Ukraine bayedinga ubuphepheli phandle. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Ukuba ngunkosikazi kamongameli babiza ngokuthi ungu-first lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa uqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into eyenziwa ngu-Joe Biden laphana into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi kwezinye isikhathi ezinye izimpi esaseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngomama. Ngithemba ukuthi khona i-World War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama i-Rose wafika wayifaka ku-barrel ye-machine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zase-Ukraine lezi zisemazweni afana labo-Romania labo-Slovakia laphana ukuthi akahambe ayetshengisela njalo ayebacomforta njengoba sisazi ukuthi ukuba dispensed ngesikhathi elingazimisela ngaso ukuthi licela iganga ngesikhathi labe lingazimiselanga ngaso njalo liyabe size lezinye inhlelo zenu labe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kwempilo kuyakwenza ukuthi udisturb inhlelo eziningi omama ezivame ukubabona bezenza njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho-ke imboni ngathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu kujwayele ukuthi uqine kakhulu nxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo-first lady laye ukuthi akahambe ayefake isondo lakhe akwenze kube lohlonzi ukwenzela ukuthi bengazizwa bekodwa belahlekile.
Yona limpi Dube ubona ingaqedwa njani?
Impi le babonkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi yimpi yesignature. Nxa ngisithi yimpi yesignature yimpi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kweSoviet Union amazwe la aseduzane leRussia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani osokusuke kwaguquka namhlanje. Sesibona ukuthi iUkraine siyahamba yasejuswa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ichiye iRussia iyodwa. Okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sokufana lokuthi sebesele besegcikeni njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sokufana lokuthi basele bengembathanga nxa kokuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezohlala eduzane. Okuyinto efana nale sake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalo zayahambisa Cuba. Kodwa ke iMelika ikatshana kakhulu kule Cuba. Kodwa ke abavungama kakhulu balwa abeMelika labo babethembisa ukuthi iCuba nxa ingaqhubeka isenza njalo bazahamba bayayihlasela. Kodwa ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo. Impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe laseUkraine ngendlela elidilike ngayo lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungawukuthi into leyana eqinisweni ngabe kokuthi amanye amazwe lawa abayekele ukuyiphehla lempi kodwa ke abazame ukuthi bathule isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziyazi vumelana okwavela kwavunyelana ngazo okungaso sivumelana esabe siqala kathesa okuyisivumelana esavela savunyelana kudala ngesikhathi besanda kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelana ezakwenza ukuthi impilo eyiphele. Okuyinto engibona ukuthi nxa kunga ipride nje abantu bengakhipha ipride ngibona ngathi kungaba yinto engabe lesisombululo masinyane.
Umnumzana Diva Dube ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. kuthi abazali labo bakhala ngokukhuphuka kwama school fees. Kunanzwa usuku lwe Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla, intatheli zindaba seZimbabwe zisithi lokhe zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zeUkraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.